Mina ndekune tshumzaba do mekhlu. Nga yokubana that i sukela ku 1980 ungakhangela into yenzakalayo ngo 1980. Izanu ngakhuluma ngezanu ngo 1980 mina ngisese kuzapha. Yagxila kakhulu ku politics. Yathathi yasebenzisa i-political power konke wangena konke okwenzakalayo. Kuthe ngo 1987 sekuyi-United ZANU-PF kwaba lobubelo sesisebenza ndawonye. Kuthe ngemva kokufa komdala kwabuya kwehlukana futhi kwagxila futhi politics up 2008 to 2013. Kuthe sesiyafika laphana amaphathi zihlangene kwabuya futhi i-economy yelizwe yaba yelunga sesihlangene ndawonye. The after kwabuya from 2013 iZANU-PF sisiba le internal political struggle njengeZANU-PF. Ba-concentrate futhi ku-political struggle be-cheer economic struggle ukuthi ukuthi i-economy yethu zingavukiselelwa njani. Okwenza thina labanye abakuZANU-PF bathi akudingakali selokhu esikhuluma nge-politics singakhulumi nenotho. Yikho umongameli okhona kathesi kakhulumi nge-politics. Ukhuluma ngenotho yokubana khathesi asikhulume ngenotho sike sishiyange ngamandla ezombangazi sifake amandla okubana inotho ivuselwele esesile minyaka eminingi ngaphansi kalo wengumongameli sidiliza ilizwe singelandawo lokwenzakala elizwe ezilonge thina sikupower eso sikufuna kathesi ukuthi akutshintshe ukuthi mbani olamandla kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Mnumzana Ndlovu, uyawakholwa amazwi ka-Alderman Ndlovu?
Amazwi ka-Alderman Ndlovu aliqiniso engathandileyo ngokuthi iZANU-PF yiyo ebulele i-economy. Lawo mazwi ayimqotho aliqiniso mfowethu, ngijayela ihlombe kulokho. Ukufake njalo sibili uthe yikho kathesi befuna ukukhangela ukuthuthukisa i-economy ngoba bayidiliza bebangayiphawa, utsho njalo. Number two,
abantu okay. Awala yakhuluma.
Number two, sile bhasi. Ibhasi leyi driver udriver ulo windi wakhe. Athi ke windi wakhe mbusena ten, yabe sesithi hayi driver phuma mfuthele phandle. Abe sesale driver athi hayi badala mna ngizalifikisa kuhle. Kodwa bebevele bedriver bebonke, bebona bebonke. Siyakwazi ukuthi ebeku-government from 1980 up to abaqothwe ngo-November umgabe bebethi benza bebonke lama-strategies abo yalabasebenzisa ngo-2013 no-2008 bebebonke besebenza bendawonye. Yikho kathesi mnangadwa kulangezela ngathi hhayi i-economy sengiyilungisa mna kathesi, ikanti bebeyidilize bebonke lo mgabe. iZANU-PF ayisoze yafa yalungisa i-economy yelizwe leZimbabwe.
Ye, ingqobe isikuwe Alderman Ndlovu.
Kufanele siyehlukanise izinto lezi. Ukubana iZANU-PF yayibusa yayilabantu abaku-MDC labo babekhona ku-government, right? Ukuthi siqalise ukuqokisa udriver lo thina kuZANU-PF bona from 1999 i-MDC yangena kuhulumende. Let me put it this way. Practically, i-constitution yelizwe yayinika u-president amandla amaningi. Owenza ukuthi upresident umgabe wayesenza ama-decisions amaningi awanikwa yi-constitutionalism, esenza ama-decisions njengokuthi upresident uzawuthi le constitution yeparty layo imnika the same powers. Yikho kwakusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama-decisions. Abanye labo ba driver babengela decision abayenzayo, owenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa, kumele sihluthume thina sitshintshe indlela esesenza ngayo. Ngani? Ngoba khonokho esakwenzayo the bamqotha mna uNdlovuza bekangakhululanga elizwini, kathesi bakhululeki kwenza konke okwakwenzayo under i-new dispensation kamnankakho ngenxa yokuthi usekhululile lokho okuyokusenzwa umgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe le constitution yeparty kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinto embi okungamelanga sivumele thina.
Mnumzana Ndlovu, wena ubone ngani umnumzana Chamisa yena angalethela ilizwe okungcono yini kulalokho okwenziwa ngumongameli Mnanga?
Umnumzana Chamisa uzayenza umnotho weZimbabwe uvuseleleke. Njengoba uNdlovu ekhulumile ngo-2008 sangena ke uhulumende sibambene la iZANU-PF. Lo uhulumende waletha imali, waletha i-US dollar, waletha ukuthi izinto zitholakale ezitolo, waletha ukuthi amatitha abuyele ema-classroom, waletha ukuthi imfundo ivuselele zonke izinto zabuyela endaweni yakhe. Sithetha siphumile uhulumende ngo-2013 yikho waqalisa khona ukuthi sibuyele njalo lapho sasikhona ngabo-2002 kutya kubo-2008. So kuyathengisela i-capacity silayo ama-lines efoni layena leyo ifoni elingifonele kiyo bayithenga nge-$6,000 eyimali eyayithenga inkomo ngaleso sikhathi. Kodwa kathesi uChamisa uthe senguminista we-ITC saqalisa ukuwathenga ngedola. David Coulthard benza amatisha abuyele badinga ukuthi isikolo zivuselele abantwana bayafunda baphumelela uhashman incube yindasti bayivuselela yikho i-capacity balayo uminister of finance bakutendayibiti umnotho wabuyela endaweni yakho wayespenda ngalokho esilakho hhayi chawezanupheka ukuthi bayaspenda udlula abalakho bese beboleke futhi lethemba thina sakaku-10 July abantwana bezimbabwe sinethemba bazamvotela uChamisa lizabamnandi lizabaswit lizakuthela ithukela kumnandi abantu babuyele emsebenzini abantu baqalise bazikhethele ukuthi mina ngifuna ukusebenza mina ngifuna ukusebenza hatho ukuthi sonke siphela nge-informal sector kathexo kubi kuyatshengisela ukuthi ilizwe ke kalilababusi ilizwe kalilabakhokheli esilakho ngama-resources kodwa okhokhelayo ongalungisa kuthile kude kakho yikho-ke ngaku-10 July amazimbabwe azafaka umaneja uChamisa nguye ozasikhokhela umnotho obuyela endaweni yawo obe muhle kakhulu hatshe kwezanupiyef.
Siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo Alderman Dlovu.
Mina ngawugqiba ngokuthi awakathi sindeqinisa uChamisa kasuke abe la i-capacity yokuthi ayenze khonokho akukhulu akukhulumayo. It's easier said than done. Now mna ndeqinisa ukuthi mna ngikwakho nguye umuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kathesi.
Itsho ngani njalo lokho engenile sokuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo?
Now vele kuyabe kuhlola ukuthi sithandekile ukuthi umuntu angazithwala namhlanje avuke ebeletha kusasa. Umuntu angazithwala ubeletha ngemva kwenyanga ezingu-9. Kodwa thina ngikwenzakala kwezinye iindawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathesi iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-30 kodwa kathesi sesivuselele kokuthi sesilabantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe wonke sisaba ukuthi bangathenga ngaphansi kombuso kamgabe kodwa kathesi lanamhlanje ngithiyele emsebenzini kulabantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi into engakazenzakali.